Abamabhizimusi amancane abasinda ukuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus bathi okwehlandla lakathesi akuthembisi ukuthi bazasala belokhu bemi ngenyawo. Kwamanye amazwe uhulumende uyaphathisa abenza amabhizimusi amancane ngemali. Uhulumende weZimbabwe yena uke waphathisa kodwa abayitholayo le mali bathi yayinlutshwana kakhulu. Isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association, uNkosazana Debra Mkasa, uthi amabhizimusi abo athwele nzima.
Njengoba le time yangkhona yokutshayisa, abantu sebetshayisa masinyane bebalekela imigoqo le eyafakwayo. So ngesikhathi sokumele abantu thina siqalise ukuthengisa, thina esamabhizinisi amancane sizaba affected ngoba abantu basebegijima sebesiya ngekhaya. Akusoze kusinike isikhathi sokuthi sithole inzuzo, ifood on the table masinyane ngoba thina sithengisa. Sihle sithole imali yangkhona, sihle siyisebenzise. So kuza si-affecta kakhulu ngoba even la nxa abanye sebetshayisile lezitolo lezi sezivaliwe, thina sizaswela ukuthi vele sizathengisa, sizathenga ngapi. So kuyasi-affecta kakhulu. Sibe sesinanzelela njalo lokwenziwa kwangikhona okwe-lockdown, lokhu kuyenza abantu bengathi bayaphazama bengasakwazi abakwenzayo. And sinanzelela futhi lokuthi thina esizithengisayo kule umgoqo wafakwa nguhulumende lo owezimali ezokuthi kathesi abantu kabasathenga nge-US dollar, sebethenga nge-bond. So ukuthi lize lithole lelo US dollar le rate yangkhona akusahambelani lathi thina esizithengisayo. Sibe sesinanzelela njalo ukuthi uhulumende ufakile sibe imigoqo naleyo ukuthi sibe lama-sanitizer, sibe lama-mask, sibe lama-water buckets okugeza izandla, sisanitize konke le social distance. Nanzelela ukuthi bantutshwane kwi-informal sector abakwenelisayo. Ama-sanitizers ayadura ukuthi kugcina at the end of the day begcine bengakwanisi uku-afford ukuwathenga lawo ama-sanitizers.
Lokhu kusekelwe ngusomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu othi uhulumende uhlala engokhuluma ngokuphathisa abamabhizimusi kodwa engakwenzi lokhu.
Amabhizimusi amancane avele ayifuna i-rescue package kodwa ke eZimbabwe siyakwazi ukuthi izinto ezikhulunywayo kuphela ngomlomo kodwa practically kakwenzakali. Ukufuna ukuncediswa amabhizinesi afuna ukuncediswa ngoba abe lohlupho, singabali uhlupho lwavele lalo nje ukuthi akulazimali, abe lohlupho ku-lockdown yokuqala kamatshi ngomnyaka ophelileyo kuze kufike kathesi azange kuyayenelisa ukuthi asebenze kuhle ngoba ngomnyaka ophelileyo sananzelela ukuthi basebenze inyanga ke eziyisithupha kuphela, 6 months esetshenziswa amabhizinisi ngomnyaka ophelileyo. Bese kusithi lo nyaka amabhizinisi avele asedlaliselweke i-3 months futhi ngoba azavula ngo-March, u-January, February wonke bengasebenzi le ngxenye ka-March kungasetshenziswa. So adinga ukuthi ancediswe kakhulu kodwa-ke esikwaziyo ukuthi uhulumende angakhuluma ngomlomo athembise kodwa-ke ukuthi akwenze khona lokho yinto esikwaziyo ukuthi hhatshi asoze ayenelise, asoze akwenze. Ama-priorities akho uhulumende-ke achiyene lalokho kuyabe kusenzakala ku-ground. Singathi thina uhulumende weZimbabwe uthanda ukunwaya lapho kungalumi khona, lapho kuluma khona akanwayi. Yikho-ke hhayi abantu-ke sithi mbe amabhizinisi amancane la-ke alufuna-ke uncedo olukhulu oluvela kuhulumende. Asazi-ke ukuthi zizozala nkomoni ukuthi uzenelisa yini ukuthi awancedi.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uhulumende wayefake isikhwama semali yokuphathisa amabhizimusi kodwa akwaziwa ukuthi imali le yaya ngaphi.
Ye, siyazi ukuthi uhulumende weZANU-PF nge-lockdown yakuqala eka-March ngo-2020 yakhuluma, uhulumende wakhuluma esithi yena uzalungisa i-$18 billion imali yangapha eZimbabwe eyokunceda amabhizinisi amancane ukuze bakwanise ukuthi balungisise ama-overheads abo ne-production yabo. Kodwa siyazi ukuthi loba umthweli nqeba wakhuluma ngokwe-budget surplus akula mali eyaphumayo ukuze niwo amabhizinisi. Kuyahlupha khona ukuthi ubekwazi ukuthi nxa kuthiwa khona ibhizinisi, amabhizinisi amancane yiwaphi. Sitsho la amabhizinisi angabhaliswanga na, kumbe sitsho la amabhizinisi achatha abantu abalutshwane, i-criteria yakhona yiyo khanye ingahlupha. Kodwa siyazi ukuthi izithembiso zeZANU-PF okwakhathesi bakithi kasoze sisuthiswe ngoba sebekhangelele ukufaka izimali zabo umkhankaso we-election ye-2023. Ngabala sifiso sokunceda amabhizinisi, le mali yakhona vele kayibonakalisi. U-Margaret Chiri Auditor General wakhuluma wathena kwantshintshwa engafika khona kuba $3 billion guys kayibonakala ukuthi yayangapha.
Ekupheleni kwehlandla lakuqala lokuvalwa kwelizwe, amanye amabhizimusi amancane abalisa lezitolo ahle achabalala.